Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 26 kuNtulikazi 2024 mukepstube. Endabeni zethu namhlanje.
Abona kulendlela ekuhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziyo labana kumele abantu bonke basebenze bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi seneso.
Abakubandla leZANU-PF basekela uMabhalane umnumzana Obed Jerry othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwe intwasa kabasoze benikwe ukudla oholiswa nguhulumende.
Lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze ephathelane le msebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla. Ubona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforswe.
Kodwa abakumabandla aphikisayo njalo labalwela ilungelo loluntu bathi uMabhalane lo ulahlekile. Lingakhuthwa isigaba sezomculo esehoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi bachothoza uMabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima umnumzana Obed Jerry othi abehluleka ukungena kuhlelo lokulima olwentwasa kabasoze benikwe ukudla okuholiswa uzulu kulezi nsuku emaphandleni. UJerry wethule umbiko lo namhla embukisweni weChikomba District Agricultural Show eMashonaland East. Uhulumende uqhuba uhlelo lokuholisa ukudla uzulu ebambisana lenhlanganiso ezizimeleyo kulandela ungani kwezulu kahle lonyaka ngenxa yesikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Omunye wachothoza amazwi kaJerry umnumzana Thembelani Moyo isakamuzi seKwarayi eLupane.
Lokho kukhulunywayo ukuthi umuntu ongasoze ephathelane le msebenzi le njengayona leyo kasoze aphiwe ukudla. Ubona ngani kuyinkulumo enxele kakhulu ebantwini. Abantu akumelanga beforswe. Abantu balelungelo lokuthi uhulumende vele abancedise ngokudla ensukwini ezibucayi njengalezi. So akungayenziwa ukuthi bayethuselwa ngakho. Ukubethusela yabuhlukumeza abantu, uhulumende abesehlukumeza abantu kakhulu. Nxa kuyukuthi ukudla lokho kakukho, akukhulunywa ukuthi ukudla kukho. Nxa kuyukuthi ukudla kukhona kwenele abantu bonke for abantu beZimbabwe, abantu abaduka ukudla okukhululekile bengayithuselwa ukuthi abangasoze bengena emalimeni kubofumfuza langaphi bazancitsha ukudla.
Kukhanya ngisibi lungazane noludaba oluhluphayo kakhulu lolu babamoya.
Kulo hlelo olukhona olwe drought relief olwenzakalayo kulezi nsuku lapha abantu izakhamizi ezingelakudla eziphiwa khona umumbu kuyimzamo emihle sibili uhulumende awenzayo. Kodwa ke akungabi ukuthi abantu babanjwa ngamandla ukuthi benze imisebenzi le sokungani abantu bayakubhadala ukudla lokho. Nxa kuyukuthi iprogram ngikahulumende ngoba amabele la asabe sikhangelela ukuthi asuka ku-taxpayers money, uhulumende kancedisa abantu. Nxa kuyukuthi zinhlelo ezikhangelele ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo, akucace njalo ukuthi hayi inhlelo lezi zelande ukuthi abantu bezozithuthukisa ezigabeni zabo. Okunjengokuthi nxa zazizekhona inhlelo ezinjengabo food for work, kucaca ukuthi hayi uhlelo lubuya luyi-food for work, hayi khona ukuthi uhlelo lubuye luyikhona ukuthi luzozama ukuthi lukhiphe abantu endlaleni, kuthi phambili abantu sebe-amtwistwa sokuthiwa sekumele ukudla lokhu bekubhadalele ngokusebenza imihlelo ezinjengabo ukuthi belungise izikolo, inhlelo nje ezijiyeneyo njengaze nezo. So abantu nxa uhulumende ukuthi uyabancedisa ngoba kathesi kuzadivide abantu kulabanye abantu abakhulileyo aba-over 65 years. Nxa kuyukuthi ubekuthola ukudla lokhuya uzasetshenzelwa mbani vele umuntu omdala ekhulile.
Ngabona kulendlela ekuhulumende azama ukuyintroduce.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo isakamuzi seGwarayi esabelweni seMatabeleland North. Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule usekela okwedulwe umnumzana Obed Jerry.
ngabona kulendlela ekuhulumende azama ukuyintroduce ukuqeda ubuvila ebantwini ukuthi abangasebenziyo labana kumele abantu bonke basebenze kips bengathola ithuba lokuthi kwenziwe ngesikhathi seneso ngibona ngani ihlelo lokukhuthaza abantu bengabi ngabane abakhangezwayo kuphela kodwa kube abantu abasebenzayo ukuthi kungabuya isikhathi sesevuvuza abantu kabaphiwe inhlanyelo ngohulumende bayechaya ugajompo ugajompo lwana bengamchaya ke sokusika ngokuthi kutholakele yini ngoba abalimisi babebeyibo abakubhalayo phansi ukuthi abayenzile ufuvuza yilaba lalaba kusho ukuthi ngezinye indlela khona phana kuza kwehlukaniswa ke ababengamenzanga ngababe bebengamavila yikho uhulumende azama ukuqeda khona ubuvila obukhona labantu abafuna ukuthi bengasebenzi ngesikhathi esinjengasenesi
ye kodwa kulabanye abantu phela badivele kugajompo lokhu kwesinye isikhathi vela kusebenza kuphuma lutho so bachitha isikhathi nje ungathi ngakhona
ngivumelani labo ngathi ugajompo usenzele kuhle esikhathi eminyakeni nale edlulileyo izulu nqalithe labakhona ugantshompo kuphela uyayephanjaniswa ukuthi kalezi njengoba kulezi zisuku kade zihlala siphanjaniswa ukuthi izulu lingabi khona but awu gantshompo kips ingabona yindlela sibili ekulimeni engani iphathisile abalimi eminyakeni nale bethe beqala nje ukuthi bangene kugantshompo ugantshompo lesivuno esihle sibili kakhulu
uNomzana Philippe Gawule lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kulo mbuthano wababhekela izethekeli eVictoria Falls abazinkulungwane ezilithumi 10,000 ababukisa ukudla okujiyeneyo okuthakazelelwa izethekeli, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abathe gwaqa namuhla eVictoria Falls kumbuthano lo wokupheka ezivela emlonyeni lokunye weUnited Nations Tourism Regional Forum badabuka kwele Angola, Malawi, Ghana, Botswana, Nigeria kanye lengcitshi zebhodo zakuleli lapho ezithethe imzuzwana zincinda ukuphekwa ngalizwe ngalizwe. Umnumzana Zurabu Polo Kavishili unobhala jikelele weUnited Nations World Tourism Organization utshele abakulu mbuthano lo ukuba kulosiza indlela ukudla kwezwekazi le-Afrika okungazakali ngayo, ethi yikho okwaba yisisusa sokusungula kwalolu hlelo lwe-gastronomy.
And this is the beginning of history or story, and we are ready, we are very enthusiastic to promote African gastronomy worldwide.
Abangane bethu kwamanye amazwe abazi lutho ngokudla kwezwekazi leli. Kimi lokhu yikuqala kohambo oluhle njalo sizizwa siziqhenya ngalo. Siyabona intsha iphatheka ngalokhu, sibavulela amathuba emsebenzini ezabaphilisa kanye lemuli zabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa laye ubesendaweni lelo mkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa. Umnangagwa uvule okusemthethweni umbuthano lo.
As we grow this gastronomy tourism subject, Africa must be a continent able to feed itself.
Sikuli njongo yokubukisa ezokudla kwezwekazi lethu. Izwekazi lethu kufuze lenelise ukuziphandela ukudla ngezemvelo lazo. Asiziqhenyeni ngemvelo yethu ngoba ijiyile ekusakheni imizimba kanye lokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.
Umkakhe laye uphose awakhe amazwi ngezokupheka.
Many countries, including Spain, Italy, China, France, and many others, rely on gastronomy tourism as a major driver of their economies. Ultimately, that is where we aim at.
Amazwe amaningi, kubalisela ele China, Spain, Japan, lamanye, agxile kakhulu ekubukiseni ukudla kwesintu sakibo. Lokhu sekwenze iminotho yakhula. Ngalokhu, yiyo kanye lathi injongo esilayo ngezwekazi le-Afrika ukuze lathi sazakale. Lokhu kuyasiphathisa njalo ukulondoloza amasiko lemvelo yethu ngapha sithuthukisa ilizwe lethu.
Osebenza endaweni ezithakazelelwa izethekeli, umnumzana Siphambaniso Moyo, uthi abantu abavela kwamanye amazwe bayakuthanda ukudla okuchiyeneyo kweZimbabwe.
Bethemba abantu abaningi bakuzwisisile lokuthi kuyiwa ngaphi. Yikudla nje okungathandwa la ngama-tourist ngoba uqathekisa ukudla kwethu esintwini. Kakhulu nje ukuthi sekulamanye ama-restaurant vele lapha emzini waseVictoria Falls akuphekayo ukudla lokho.
Emaphethelweni okugqitshwa kombuthano weUnited Nations Tourism Regional Forum, Upolo Kishavili ubike ukuba sebezavula isikolo se-culinary cuisine edolobheni le-Victoria Falls lapho intsha ezafundela khona ukupheka ukudla komdabu. Phezu kwalokhu babike njalo ukuba bazaqeqetshisa mahala abafundi abangamakhulu amabili bakuleli. Lokhu kugqitshwe ngokulobelana phansi izivumelwano. Endlini zokuphekela ababukisayo bebegaye amanamunede enziwa ngezithelo zesintu, umngqutshu, umfushwa, isitshala kanye lokunye okudliwa imihlobo ehlukeneyo. Imele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngiwunokuThaba Dlamini.
Bakhala beZimbabwe abasebenza ukumemezela amabhasi awuhambela ekhaya esilundeni esiseHaveron besithi ibhizimusi selehle okumangalisayo. Bathi inani lezihambi liphansi kakhulu ukuthi njalo abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abasathumeli njengenhlala yenza impahla enengi ekhaya. Intathele zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba.
Isilindo samabhasi eHaveron sasivame ukuphithizela abantu begada besiya ekhaya kumbe besiyaphathisa impahla etshiyeneyo. Abancedisa ukudinga isihambi ababizwa ngokuthi ngowindi bathi akusenjalo ibhizimusi siyehle okwamagama. Umnumzana James Moyo uthi umcabango wokubuyela ekhaya uyamfikela ngoba sekunzima ngitsho lokuphuma le mali engamapula alitshumi lanhlanu, i-50 pula ngelanga. Abamemezela amabhasi bathi babesenelisa ukuthola imali ephakathi kwamapula amakhulu amahlanu, i-500 kusiya kunkulungwane i-1000 ngelanga elihle lebhizimusi.
Business, hayi abantu abasahambi njengakudala. Kudala abantu babehamba kathesa kona amabhasi anje suka eswela ngabantu ayi-30 bekuyasuka amabhasi ayi-5 kuze kuphume 2 or 1 abanye aswele abantu imali ayisabhodi akusela mali.
Umoyo uqhubeke sithi sekunzima ukuthi beqhube ibhizimusi labo lokumemezela emabhasini ngoba labo eBotswana sebeyithatha leyo msebenzi.
Kuzini abalapha eBotswana anti kudala babengayenzi umsebenzi lo wenziwa abazimbabweni, babengathengisi, babengayenzeli bona amashedi akathesa kwakuyela since sibe kwakungekho kunye amatshela esithi amazizuli wathengisayo kuphela kathesi manje abantu bonke sebethengisa.
Omunye osebenza lo moyo umnumzana Derek Sibanda laye uthi akusela bhizimusi, uthi abantu sebebona kungcono ukuthumela imali ekhaya uthi ihlobo zithenge impahla khona.
Ngiwakhangela iminyaka le before sakayibona ukudown lapha ngezikhathi lezi amabhasi othwetha emeye siba ngu-5-6 igcwala wonke rayiht naw yena leyi 1 le eyisinde ukuthi igcwale. Abantu sebephathisa babuya but akusafanza kuqala kusafanza kudala. Kanti futhi abaningi kathe sesifunda kungcono ukuhambisa iy'mali iy'tshintshwa iphambili sebesiya kumkhulu ngokuningi.
Kodwa uSibanda uthi noma kungawumanjani kwele Botswana kangacabange ngokuthi aphindele ekhaya.
Uthi thina vele sesijayele ukuthi thina siphanda ngapha sithola ngapha. Mina sengaba nzima kimi ukuthi ngisuke lapha ngiyaqalisa impilo entsha ekhaya ngoba angilani isusi income yabe ngiyenza la nto yabe ngithengisa like ukuthi ngizasukana le mali yami la end up using that money or dig deep into my pocket. So abasekhaya bathi they are much better for now bale other means bathengisa abanye basebenza they are used to that life here.
UTendai Mafungaitse osebenza ucele lamabhasi ahambele eHarare laye ukhala ngodaba olufanayo.
Kunzima kuya kakhulu even ngoba uthathe 200 pula amalanga ana kunzima 200 pula phela yakusukelisa kuyithola kumabhasini phela lapo akuthwane le before lockdown khonayana kuwes even abantu abaphathisi phela asizi ke basingenze njani phela sifuna ukubuyela ekhaya and sihlale lapho zasithule lutho phela.
Amathuba emsebenzi kwele Botswana aqhubeka incipha kwabokuza ngesikhathi izalwane zakulelo lizwe lazo zingasakhethi noma yiwuphi umsebenzi. Inombolo zabeZimbabwe abangena eBotswana liqhubeka lisehla okusho ukuthi kuyakusoma kulaba bakubhizinisi yezimota ezithwala uZulu. ugwalo olukhitshwe iofisi kahulumende ye-36 Botswana lutshengisa ukuthi inani labangena bevela eZimbabwe ekakhulu besebenzisa umngcele weRamokhobane selehle kakhulu. IBotswana yiyo ekade kulilizwe lesibili ebelisamukela izethekelo ezivela eZimbabwe, kodwa inhlanganiso ebona ukuphuma lokungena kwabantu emazweni e-International Organization for Migration ithi iningi seliphuma kakhulu lisiya kwele-South Africa kube sokulandela eleZambia. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wayengumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama lonkosikazi Michelle Obama bathi bazasekela unkosikazi Kamala Harris ukuba ncintise kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi emele ibandla lamademocrats. Umkhokeli wakwele-Israel namhla ukhangelwe ukuba uzakhulumisana eFlorida lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump ozancintisa kukhetho oluzaqhutshwa kwele Melika lonyaka. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje sike sizwe ezivela kwele Melika.
Kumkhankaso wokudinga umongameli wele Melika ozamela ibandla le-Republican Party kulolu khetho uMnumzana Donald Trump usezancintisana lomuntu omutsha kulandela ukuphuma kulomncintiswano kukamongameli Joe Biden. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stearns ukhangela ukuthi umkhankaso kaTrump usuguquka kanjani elungiselela ukuncintisana lomsekeli kamongameli uKamala Harris. Abasekeli bebandla le-Republican Party ngeviki edluleyo bebesemhlanganweni wabo khulu owe convention njalo babekubonile ukuthi banengi abakhuthaza umongameli Joe Biden ukuthi aphume kulumncintiswano, ngakho uthe ephuma bebelungiselele. Kumkhankaso wakhe wakuqala esekhangelelwe ukuthi engaba nguye omela ibandla lama-Democrats kulelu khetho, uHarris ubelungiselele ukukhumbuza abavoti umsebenzi awenzayo engumtshutshisi njalo eligqwetha elikhulu lesizwe.
In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Ngisezikhundleni lezi ngalwisana lezihliwe ezijeneyo, abahlukumeza abesifazane, amasela atshontshela abathengi, labephula umthetho ngendlela ezijeneyo. Ngakho lalelani nxa ngisithi ngiyabazi abafanana noDonald Trump.
Donald Trump's type.
UHarris uqala kakutsha umkhankaso obukhokhelwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump, kutsho ingcwethi yezombusazwe eye-Brookings Institute uDarrell West.
She'll be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states that have...
Uzakhokhela kakhulu kumkhankaso ezigabeni ezithi iPennsylvania, Michigan, leWisconsin. Njalo, ngibona sengathi uzathatha njalo ezinye izigaba ebezingathi sezithathwa ngama-Republican ezifana le-Arizona.
Ngozamela ibandla le-Republican Party uTrump ukuncintisana lomuntu omutsha sekusitsho ukuthi uzakuzala elinye ibizo lokuhaya.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ngimuthi ngumahleka uKamala. Uyake umbone ehleka. Uyahlanya. Uyakwazi ukuthi ubona okuningi ngokuhleka komuntu. Hatshi, uyahlanya. Ngazithathi kuhle.
Ngumkhankaso olethemba lokunqoba ibandla le-Democratic Party, ukutsho umena bosi owekolleji le-Hofstra University.
Clearly, former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Kusegcekeni ukuthi owake waba ngumongameli uTrump lezisebenzi zakhe zonke zomkhankaso wakhe babebona angani kulula ukunqoba umongameli Biden. Kukhanya balombono ofanayo ngumsekeli kamongameli uHarris.
Utshintsho lutsho ukuthi ibandla lama-Republicans kuzamele liguqule amaqhinga, kutsho uWest.
Surgery queen after recast The whole thrust of their campaign was, which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that.
Sekufanele baqale ukutsha umkhankaso wabo obusithi uJoe Biden useluphele, ngakho ke ngasoze yenelise ukusebenza, njalo imuli yakhe ilobuqili. Konke lokho akusekho kodwa ngibona sengathi bazaqala ukuhlasela ngokuphangisa baza kunanzelela ukuthi uvela esigabeni seCalifornia esilenkululeko ukwedlula ezinye.
Ongena kulolu khetho lo Trump uJD Vance useqalile ukuhlasela esethesa umsekeli kaMongameli uHarris umlando wokuthi nguye owabangela ukungaphumeleli kukaBiden.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job. And that is all because Kamala Harris and the rest of the...
Ilizwe lethu belithwele nzima okweminyaka emithathu lengxenye edluleyo likhokhelwa ngumongameli ongenelisi ukuqhuba umsebenzi wakhe, njalo konke lokhu kungumlando kaKamala Harris lamalunga ebandla lamaDemocrats awaqamba amanga esithi uyenelisa ukukhokhela ilizwe.
UHarris uthi abavoti balethuba lokukhetha phakathi kombono wakhe lokaTrump.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate?
Sifuna ukuhlala elizweni elilenkululeko, uzwelana nokuhlonitshwa kumthetho na, kumbe ilizwe elingahlelekanga, elilokwesaba lenzondo na. Njalo, okuhle ngalesi sikhathi ukuthi sonke silamandla okuphendula lo mbuzo, amandla asebantwini.
Ucwaningo losekelo lwabavoti luveza ukuthi kusukisela ngesikhathi uBiden echiya, uHarris uqhubekela phambili evala igebe ebelikhona phakathi kwebandla lakhe loTrump okhokhelayo. Udaba lolu luqoqwe intatheli izindaba ye-VOA uScott Stearns, lalwethulela yimi uDabo Kancube oweStudio 7.
Wezemidlalo ivula kusemthethweni namhla kusihlwa imidlalo ye-Olympic Games kweFrance okulabadabuka eZimbabwe abayisikhombisa abancintisa emidlalweni le ekuqela eyokugijima, ukubhukutsha, ukweqa lokunye. Kulezi phathamandla zikahulumende eziningi ezikuqela umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga labanye abathakazela ezemidlalo asebefikile kweFrance njalo abazahamba kuvulwa lomncintiswano. Xoxelo Thabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, obeselungiselela ukuya kumkhosi wokuvulwa kwemidlalo le.
Abatshengisa idlabuzane kakhulu sibili namhla, ngibona ama-swimmers abangu-2, ngabona laba athletes abagijima ama-200 umakarawo loCharamba, wonke batshengisa ukuthokoza sibili ngokulungiselela kumdlalo yabo. Abanye abakabuya, uSteven Cox ube-training. But abona embabonile namhla seya e-Athletes Village babone betshengisa amadlabuzane sibili lokulungiselela abakwenzayo.
Kubona ngazani kuyatholakala abagolide yini kumbe lamasiliva kumbe ama-bronze lawo akusikele?
Obakade esingithe ngikhuluma lawo bengibatshela mina ukuthi nxa kuyabuya ama-silver lama-gold konke kuyabe kukahle, njengokuthembise sakutshoyo ukuthi sizaba-recognizer nama-incentives la esakhulumayo. But okuqakathekileyo ukuthi balungisele bebanike abakukwanisayo ukukhupha their very best, yikuyabe sibukhangelele. Nxa kuyi-best yabo izabaniza sinika amagolide lama-silver lama-bronze, siyabe sibonga lokho esakhulumayo. But ngokukhuluma kwami ngiyabona ukuthi bonke bazakwenza, bazakukwanisa, sizabona ukuthi kuyaphuma kanjani, but siyabasupporta ngalokho ababesinike khona.
Kodwa kwakuyimfihlo yini ukuthi kumbe ungasitshela ukuthi uzabanikani konye? Akusitshele phela.
Hayi, asomfihlo. Anti uyakhumbula ukuthi ngelanga sikhuluma i-team, sakhuluma ukuthi umuntu ozasinika i-gold medal siyamnika $10,000, oyabe aphume unumber 2 siyamnika i-$7,500, oyabe unumber 3 simnike futhi $5,000. Asiyomfihlo, sakukhuluma lokho kuwonke abantu babekwazi. Siyakwazi ukuthi imali kayikwananga, but yithu esathi siZimbabwe Olympic Committee bangaphumela kakuhle sizabanika lokho esikukhulumileyo. Njalo ababeyathola i-top 10, sakhuluma futhi ukuthi sizabanika $2,500 from number 4, i-sliding scale up to number 10, lababe kufike ku-final. So yikho esikukhangelela, sakuthembisa, that will siyakhangela ukuthi xa bezenze njalo sizayenza kono ke siyakukhuluma esakukhuluma.
Yisiphi isithembiso sakho ebantwini beZimbabwe? Sivula amehlo phela sikhangele khona.
Isithembiso sami ngithi kasisupporteni team, kasifocuse ngeteam yama-athletes angu-7 esababuyisa ngapha le France, lama-officials angu-8 esababuya ukuthi babancedise, ukuthi babasekele, bebanike ulwazi labalimeleyo, bancediswe ukwenza ukuthi bakhuphe konke lokho abanabo. So yikho sabi isiteam le ukwenza ukuthi ama-athletes ethu asupportwe, bazame ukuthi labo bakompite lalaba ababe bekompita labo.
Ye, kuleziphathamandla zikahulumendeni khona ngapha ezisupporta esekela khona.
Ye, siyakwazi ukuthi u-VP layo ubuyile lapha, buya nje emeleli lizwe le-dignity lama-dignaries akhona, singababoni izolo sibili ku-function esasihambe khona.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee obexoxa leStudio 7 neseParis kwele France. Wamanje sike sijayive kancane kusigaba Woza Woza Friday.
Yeserbona ninjani igama enkosana esibongo okhumalo yisiyabonga kakhulu kubasakazi lalokho sebe siphila ithuba lokuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu. Mina umanager kaNtombi Khumalo kathi ke uNtombi Khumalo ophuma eZimbabwe Victoria Force eMkhosana. Siyabonga kakhulu. Kuwudle siliphekela khona lapha ukushacha mabhodwe nabantu belungisele ukudla kwendlebe kuyalunga lunga impela. Singakhohlwa ukubingelela lani basakazi silibingelela kakhulu sithi silithanda lonke, singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli manje siyalithanda sithi support yenu siqhubekele isupport isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili njengomculo ngoba intombazana manje ekhule vele ithanda into zomculo. Siyaqhubekela siyaphambili nakanjani nakanjani siyaqhubekela phambili. Abantu ababe ready for ukuzayo ukushasha ukudla kwendlela ngiyathanda lonke lo ntombi yalithanda siyabona.
Yachake udadewethu ngifuna ukuthi nizame lokhu ke challenge ninika yona hlaba phansi ngezwani lokade sikwenza lapha izwani olukhulu jibilike sibonto ngwenelisa yini jibilike kane 4 times ukhithe njengalokho kade sikwenza lapha Hilo Evans Ninga kwalapha emchineni, uproducer wethu ozwayo osethi lami kwalapha-ke umthobo sithembayo. Kodwa-ke sibona ezinye kade zikhokhela namhlanje indaba. Abantu abaningi bacothoza umabhalani wohlangothi lukahulumende umnumzana Obedjiri othi abedluleka ukungena kuhlelo lokulima olwe-intwasa kwasoze benikwe ukudla okukhuliswa nguhulumende. Kodwa bakubandla lezanu PF Party umabhalani lo uyishaya ekhaleni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lanamhlanje olubulaza ngenjabulo ngumthombo sithemba ukhiphe sithube lilale kodwa lingakhohlwa phela i-live talk yalandela kulo manje.